Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle lapho lengalikhona kumakhumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 19 Mabasa 2018 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU iqoqa ukutshengisela kwezisebenzi kulandela ukuxotshwa umsebenzi kwamanesi okwenziwe nguhulumende.
I pray I vote umkankaso ukuthi uNkulunkulu ungasiza ukuthi ngobani esimele sibakhethe. Kodwa uNkulunkulu akwazi kuyovota. Yimi engizohamba kuyovota.
Amabandla ezokholo lwesiKristu ambalwa ahlangene izolo eHarare ebonisana ukuthi engaphathisa njani kwezombusazwe.
Especially eMatabeleland asila freedom. Asila konke even imsebenzi kasilayo uyathola ukuthi indawo eziqhathwa abantu even kusemathebeleni ukuqhathwa abantu abavela esayidini elilodwa.
Izolo bekulilanga lokunanza uzivuse independence. Sixoxe lezinye izakhamizi zakobulawayo ngalolu suku. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU ithi iqoqa ukutshengisela kulandela ukuxotshwa umsebenzi kwamanesi okwenziwe nguhulumende. Inhlanganiso le ithi ikhulumisana lenhlangothi zonke zezisebenzi ezikumanyano we-ZCTU ukuthi zisekele inyathelo elifuna ukuthathwa yilinhlanganiso. Uhulumende uxotshe amanesi ilizwe lonke jikelele izolo adlula inkulungwane ezilichumi lasikhombisa i-16,000. Ngolwesibili wazisa ukuthi usezaqatsha abanye asebachiya umsebenzi ukuthi babe ngonesi. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwenga wethule isinqumo sokuxotsha onesi ukuthi esithi yena kukhanya sebengenisa ezombusazwe. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU uMnumzana Jafet Moyo utshele Studio 7 ukuthi uhulumende uyehluleka kunakekela izisebenzi zakhe njalo usedinga indwangu lalapho okungelantaba khona. Kwaqala kwatshengisela odokotela kumaviki amabili adluleyo kodwa babuyela emsebenzini ngemva kokukhwezelwa iholo labo. Kwasekulandela onesi kuyona le iviki abaxotshiweyo. Ezinye njalo izisebenzi zikahulumende ezibalisa amatitshala lazo zibikwa zikhulumisana ngokuthi zibeke phansi izikhali na. Inhlanganiso yabokholo lwesiKristu abambalwa ihlangene izolo eHarare ibonisana ukuthi ingaphathisa njani kwezombusazwe. Okunengi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Ngezinye zezingoma ebeziculwa ngamakholwa avele kumabandla athiyeneyo okholo lesiKristu emhlanganweni wokuhlaziya ukunanzwa kukazibuse kanye lokuphatheka kwabo endabeni zokhetho elizweni owenzelwe e-Anglican Cathedral Hall uqoqwe ngumanyano wezinkonzo oweZimbabwe Council of Churches. Unobhala jikelele we-ZCC umfundisi Dr. Kenneth Mthatha uchasisa ukuba kungani becabange ukuhlangana njengamaKristu.
sibesifuna ukuthi sikhulume ngokuthi ishoni le independence okwesibili le yi independence ezayo lapho zoba lenketo eka president members of parliament ngama councillors so yile ayisho independence nje yi independence ezayo lapho zoba lenketo eyama parliamentarians ama councillors lo president so simele sibe le lokukhulumisana njengama Zimbabweans ukuthi ikhetho le izohamba njani
uqhubekethi ukukhathekile ukuzwisisana phakathi kwabalembono ehlukeneyo ngoba kuyikho ungasiza ekuthuthukiseni ilizwe
silomsebenzi omkhulu ngoba uyabona siphuma lapho kwakuzithwa uma umunyu umuntu ekuleli bandla umunye ekuleli bandla babe ngakhulumisana babe ngabonani thina sithi sifuna ukuthi siyakhe iZimbabwe entsha iZimbabwe entsha ivumela ukuthi abantu babone izinto ngendlela ezishiyanayo futhi babe abangani
umthatha uthi kunenge okusamele kwenziwe ukuze avuleke amehlo amaKristu azwisise ukukhatheka ngokuphatheka kuhlelo zokuvota kungalesi sizathu athi bakubone kufanele basungule umkhankaso othiwa wona I pray I vote
umkhankaso ukuthi uNkulunkulu ungasiza ukuthi ngobani esimele sibakhethe kodwa uNkulunkulu akwazi kuyovota yimi engizohamba kuyovota so ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu angisize uma ngiyenza ama decisions lawa ukuya vota kodwa kumele ngihambe ngenyawo zami mina ngiye ebooth ngiyovota ngoba i decision le yi decision yomkhristu wonke so sikuthanza abakristu bonke ukuthi bathi mina ngizokhuleka ukuthi uNkulunkulu akubeke enhlizweni yami ngumuntu onjani engimele ngimfake phambili engizomvothela ngiqede lokho ngihambe ngiyo register futhi ngiyovota yi campaign esihambisayo
bekulamalunga edale lephalamende anqunziweyo kulomhlangano ababalisa unkosikazi Priscilla Misi Hayirambu Mshonga
ayifuna ukuthi ngalokhu kuyenzakala endaweni eziningi ngoba singaqalisa ukuthi sikhulume labantu ababuya e-church kuyayenza ukuthi into zethu zibe ngcono ngoba kaningi ningi abantu ababuya ema-church kwesinye isikhathi abafuna ukubuya kuma-political parties ngendaba yobudlwangudlwangu obukhona kuma-political parties but into yona kade ngibatshela nje ukuthi labo kumele bavuleke labo namhlambuyile mina ngizecela ukuthi khonapho endaweni yona le sibe lomhlangano wokuthi sikhumbule umama uWinnie Mandela bangaleli ukuthi silungise lokho so ngibona ngazathi uqalisa kokudlelana kuhle okuthi thina njengama-politicians lalaba abaphakathi kwesonto babuye
unkosikazi Misi Hayirambu Mshonga uthi ufisa ngabe yenziwa sikhathi sonke imihlangano yalolu hlobo ngoba kusiza ekuqedeni ukwesaba kwamaKristu nxa kukhulunywa ezombusazwe baxoxisane bekhululekile
okuningi nengakhulu ngabona ukuthi abantu bangaqalisa ukuthi bakhulume bezikhulumela bona njalo bekhuluma lathi thina sihlezi khonapha sivela kuma-political parties atshiyeneyo abanye labo bazaqalisa ukuthi hawu kanti into leyani iyakhulumeka kube sokuvuleka la
lo mhlangano ungenwe ngamakholwa avele kumabandla ehlukeneyo abezombusazwe bamabandla agoqela abecele le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa abezanu PF labe MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube lamanye iningi labangenela umhlangano belidumisa umdali ngalesi sehlakalo lisithi kukalutshwana ukuthi ubone amaKristu behlala phansi bebonisana ngendaba ebezizila ezikhathini zangemuva ukuxoxisana ngazo esesaba ukuthi kuzathiwa asephambuka kulokho okumele akwenze ngimele isitudio 7 ngiseharare ngimumezisa
idale lephalamende lilokhu liphatheke ngemizamo yokuthi ukhetho oluzayo lwenziwe ngokukhululekileyo lanxa kulobunzima bokuthi uhulumende umadolonzima amalunga edale lephalamende awebandla le-MDCT azama ukuthi azifuqe zenziwe umthetho enye yezikhalazo zebandla le-MDCT ukuthi ugatsha lwezokhetho iZimbabwe Elections Commission iZEC kumele ibe lugatsha olungasekeli hlangothi ngoba okwakathesi uhulumende nguye odonsa intambo abaphathi intambo wendaba zekhaya kunye lowezomthetho yibo abalawula ngokwenzakala kugatsha lolu phansi kwemithetho ekhona okwakathesi sixoxe lomela iBinga North edalela eParliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda saqala ngumbuza ukuthi kuyini kade kusenzakala ngodaba lolu edalela eParliament.
Asazi ukuthi angekho prepared ngakho ukuyini njengoba bona yibo ababuya ke lama proposals ama amendments lawo. Bona angekho prepared ngakho ukuthi nje sina sesifike safaka lati esikubonayo ukuthi ayibe kusilela kulokho okwakufakwe nguhulumeni. So ke yikho engakutsho ukuthi bekusenzakala kanti kakhulu sina izinto kade sizidinga kazi ziningi kakhulu kade sifuna ukuthi zingeniswe lapha eyakuqala besidinga ke ukuthi izekhi ibe liqembu sibe sibili elizimele lodwa elingelabani lobani ongalinika umthetho wokuthi yenzani lokho lingayenzi lokho. So ke ifull independence yezekhi ngokunye kade sikudinga okwakuqala kuyindifull independence khonapho ukuthi kulaliyana icommittee okuthiwa i-accreditation committee ebona ngokuthi ngobani abangabuya ukuthi bezo observer ukhetho. Siyayinanzelela ukuthi icommittee liyana ilama members angu-10 phakathina kwama members ona lawo angu-10 abangu-6 izisebenzi zikahulumende kanti bona bezekhi bangu-4 kuphela. Okutsho ukuthi ke ngenumber zona lezi esizikhangelayo kutsho ukuthi uhulumende can have their own way ngoba bona baningi ukwedlula abezekhi. Thina ke esikudingayo ukuthi hayi nxa kuyukuthi khona sesifuna ukuthi kungena abanye abantu kwi-accreditation committee abangaso bezekhi kakutsho ukuthi ke i-opposition layo kufuze ukuthi ibe represented ibe lama members ukwenzela ukuthi sibonisane sindawonye sonke ukuthi hayi lapho kufuze ukuthi kwenzakale yilokho lalokho. Then ke siyananzelela njalo ukuthi umthetho okhona kathesi uthi wona imithetho yonke ama-regulations angabe efuna ukwenziwa aphezu kwama-election kufuze a-approve nguminister. Thina sithi as long as uminister elokhe lamandla oku-approve umthetho ophathelane lama-election oyakubunjwe izekhi then kutsho ukuthi izekhi kayisiyo edecidayo kutsho ukuthi awayiwe onguye odecidayo nguminister kanti uminister siyakwazi ukuthi naye ulebandla alimeleyo.
Manje njengoba kukhanya izikhalazo lezi ziziningi kangaka sona isikhathi sokhetho sesisondele libona ungani kuzayeneliseka na ukuthi kufezeke lokhu ilanga lokhetho lingakafiki?
Umnangagwa lohulumende wakhe wamabutho gabala option kufuze lokho bekwenze nxa kuye ukuthi befuna ukuthi khona kube lokhetho oluyayenza ukuthi uhulumende wabo abe nguhulumende osemthethweni. Ngiyakholwa ukuthi labo bayafisa ukuthi lolo khetho lube khona ende lube lukhetho olu free fair and credit. So ke ngoba nxa bangayela ukwenza njalo kutsho ukuthi siyabe silokhu siyaqhubekela phambili sililizwe elilokhu likhokhelelwa nguhulumende owangena ngodlame owangena ngekhulu. So ngiyabona ke ngiyakholwa ukuthi labo abakufuni khona lokho. So njengoba bengakufuni hayi issue yesikhathi amboni ukuthi isikhathi singavimbela ukuthi lokho kulungisise.
Alo ke umnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga edale leParliament ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zithi ilanga layizolo elokunanza uzibuse lusuku nje oluveza ukuthi sekwedlule iminyaka pho sengamachumi amane kungela kukhululeka elizweni. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eHebhethu likaZulu ngaphansi kwendikimba ethi 38 years of independence without freedom. Umgcini sihlalo wenhlanganiso le umnumzana Melusi Sibanda uthi umhlangano lo bawenze ngemva kokunanzelela ukuthi ilizwe lathola uzibuse kodwa uZulu kakhululekanga.
Kakukho esikwenzayo singazange siyecela sithwalise nzima ukuthi lifuna ukukwenzelani lokhu. So kasila nkululeko, so isifuna ukuthi independence ikhona but kasila freedom thina njengabahlali bakuleli lizwe.
Omunye wezikhulumi umnumzana Joshua Mhambi uthi njengesizwe kumele kusetshenzwe gadalala ukuthi uZulu weZimbabwe amanyane.
Ilizwe leli lakhululeka kodwa abantu abatholanga inkululeko ukuze kube lanamhla. Lisuswe lapho esithi khona i-statehood ukuba nguhulumende nje lokubusa siye ebuzweni sekusithi ukuthi ubukhokheli obulandelayo kumele buzwisise umahluko phakathi kwelizwe lobuzwe ubuzwe bobuhlanganisa abantu lubakhulule njalo sinanzelela ukuthi ukukhululeka kwalwela abantu bafa imizi yalahleka inodi yalahleka so ke lokho kwakuyikuthenga inkululeko yokucabanga yokuhlangana lokukhuluma abantu abakufisayo.
Umnumzana Matthew Sibanda obemele ibandla lezaphu uthe ilizwe lathathwa ezandleni zombuso wabamhlophe kodwa uhlupho yikuthi akula nkululeko elizweni ikakhulu emhlubulweni weMathebele Land.
Especially eMathebele Land asila freedom asila konke even imsebenzi kasilayo uyathola ukuthi indawo eziqhatshwa abantu even kusemathebele land ukuqhatshwa abantu abavela esayidini elilodwa abavela ngapha empumalanga abemathebele land abayitholi leyo chance yokuthola imsebenzi konke nje okungabe kuyatholakala okungcono okusiza abantu bemathebele land asikutholi so ngaleyo ndlela yikho sikhalela ukuthi abantu sibambana bemathebele land silele ifreedom konke engabe sishoda ngakho education employment.
Osakhulayo obekulomhlangano umnumzana Lizwe lenkosi Ndlovu uthe ilizwe leli liyindalo yabamhlophe abahlanganisa iMashonaland leMathebele Land ethi iMathebele Land ayikatholi inkululeko.
Hayi, andiyabona konloko vele yikwezi le mistake khona ukuthi into zeZimbabwe amakhiwa athi ebuya it was two separate states. Amakhiwa creator iZimbabwe ayiso kwethu lokho thina kumele sikhangele okwakithi komthwakazi thina hayi inkululeko asikabelayo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Reason Mpofu uthi inkululeko yokuchelesa ayikabi khona laloba uzibuse watholakala kudala.
Abantu bayahlupheka bayalamba benze njalo kwabaphathwanga kuhle yikho ke sithi inkululeko yokuchelesa ayikabi khona siyayidinga siyifuna ngamehlo abomvu.
Umhlangano walamhlanje owenzelwe eFidelity kobulawayo ungenwe ngamalunga enhlanganiso yebhethu likaZulu abezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zaleli dolobho lezinye izakhamizi ezingathandanga ukuya emkhosini omkhulu wokunanza uzibuse owenzelwe enkundleni yeWhite City Stadium. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile. Kunjalo ke ukuphatheka kukamnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe bebandla leMDCT kunye lomkhokheli weTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume emkhosini wokuthakazelela ilanga likazibuse izolo eHarare sokuphehle umbuzo omkhulu othi kungaqinisa ukuthula phakathi kwabasekeli bezanu PF labamabandla aphikisayo ngaphambilini kokukhetho na. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi yehlaziya zombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
I-independence le isiyengeya abalutshwana abadlayo abasuthayo abanengi abalamsebenzi abanengi baphelwa izihlobo ngegugurawundi abakaboni into abangangenela bayiselebrete abakakhululeki kakukabi lesizathu sokuthi bakuselebrete i-independence ngakho mhlawumbe nabo abahambileyo bayabona okuzuzakalayo ku-independence kanti-ke vele kuqakathekile ukuthi sithi thina i-independence nxa ngabe ihanjiswe ngendlela eqondileyo wonke umuntu ekhululekile kungela corruption kungela kubulalana kungela kuncindezelana kumele wonke umuntu aphatheke ku-celebration ye-independence day.
Ukuba khona kukachamisa ukubambana kwakhe lomnangagwa kulumkhosi ubona kunceda yini ekwenqabeleni udlakela lokufuthelana okwanda ukuba khona ngesikhathi sokhetho kumbe ubona kusetshenziswa nje izanu PF nxa isisiya kwamanye amazwe sitshela abaphandle kwelizwe isithi hayi into zihamba kuhle eZimbabwe khangelani labe opposition besilabo ku-independence
siyekele ukukusebenzisa khona lokhu ukuthi othamisa bebekhona ukuthi igijimise daba lokuthi hayi anti liyabona simunye sisebenza ndawonye kodwa okudingwa ngabantu beZimbabwe ukuthi wonke umuntu obusayo anakekele abantu abangabusi ababuswayo akwazi ukusebenza labe opposition labe ruling kuyinto enhle nxa abantu besebenza ndawonye kodwa akuvele enhlizweni yalaba abasibusayo ukuthi ilizwe kalihlangane kalibumbane bahloniphe amalungelo abantu zabona abantu besebenza ndawonye kusiy ukuya phambili.
UZulu yena uthini ikakhulu nxa sikhangela ukubana ngokwakuqala ukuthi kunanzwe ilanga likaZibuse umgabe engayisuye mongameli weZimbabwe?
Ye, umgabe kakho iZANU-PF khona. Umgabe kakho kodwa izilonda zegugula ondloke zikhona. Umgabe kakho kodwa imisebenzi lokhu ingekho. Umgabe kakho kodwa amaphoto lokhu ekhona, amatishala engabhadala, amanesi nanko axotshiwe, izinsizi lokhu eziqhubeka zi phambili. Ukusuka kwakhe lokuhlala kwakhe abantu abaningi bakubona lokho kufanana ukabile nguquko ebambekayo.
Hello ke umnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele Bhilithane zabumba inhlanganiso ephathisa abaswelayo ekhaya e-Inspire Women, Men and Children Charity. Linhlanganiso isenelise ukuphathisa ngokugebha isikotsho kwesinye sezikolo zemguza eNyamandlovu esicithe savalwa ngokuswelakala kwamanzi. Okuningi asikuzweni ku-Ezra Chisa Sibanda.
Esinye sezikolo ebesivalwa yiMariposa Primary School eMguza. Konke lokho kubangelwa ukuselakala kwamanzi okwenze ukuthi linhlanganiso isukumele phezulu iyephathisa ngokwemba umgodi wamanzi.
Sisebenze eMguza kuWard 17 eMariposa laseBlawayo. Sisebenza lezakhamuzi ukuthi sizincede ukuthi ziphume ekudubekweni, sibancede ngamanzi ukuthi abantu behambe esikolo. Lokuthi labo beqalise ukwenza amabhizimusi abo.
Unkosazana Precious Ndebele uqhubeka echazisa ngeminye yemisebenzi abayenzayo kulesi sigaba.
EMariposa Primary School iproject esiyenzayo ukuthi sibhadalele abantwana ischool fees, sibanike iporridge ekuseni, kwamanye amalanga iporridge lonengele ukuqala lokugcina ukudla. Sibayenzele isithwalo emini ukuthi bedle, sesabayenzela ingadi ngoba sokulamanzi, sabaqalisela amabhizimusi esikolo, amabhizimusi okugcina ingalikhuni lenkukhu. Saze sabagebhela umgodi ukuthi amankazana, abantwana abangamankazana bebuye esikolo ngoba kudala babeqeda isikhathi behamba besiyathatha amanzi bengafundi. So isikolo khathesi ngokuba lamanzi okunatha sebeqalise ukuyenza amabhizimusi, ukuhlanyela engadini, ukulima.
Ukwenza imisebenzi yonke leyo kubiza imali ethile. Unkosazana Ndebele uchazisa indlela ababuthanisa ngazo imali.
Imali yokuphatha limsebenzi siyithola kuma donors ethi Hope Church Newham, labanye ama donors avele America, abavele UK, labo Canada. Sithole futhi imali ku Facebook from abantu abafuna ukusiphathisa, ukusinceda.
Ukanya isigaba sonke semguza, izikolo zemfundo yaphansi lokunene ezikuswelayo njalo iningi likhalele usizo oluvela kule inhlanganiso. Kukanti uZulu olenhliziyo yokuphathisa ukhuthazwa ukuthi ancedise.
Umlayezelo engilawo uZulu sithi sicela luncedo, cala isiphathise, lisincedise ukuthi sinceda abantu beMariposa, sinceda abantu beMariposa Primary School, abantu beSemukelani Primary School lezakhamuzi zeMariposa. Umsebenzi lo asingeke siwukwanise sisodwa. Siyabonga. Lakusasa lingadinwa.
Abazali labantwana baseMariposa Primary School eMguza bajabule kakhulu ngokwembiwa komgodi wamanzi okunatha. Lokho kusitsho ukuthi isikolo lesi ngeke sizavalwa. Imfundo iyaphambili kulendawo. Ngenxa yosizo lwe-Inspire Women, Men and Children Charity yaseNgilandi. Ngimela iStudio 7 ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Makes you feel some
Ibiliga lengoma Sandra Ndebele sigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangeleke izinye zenhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Inhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU iqoqa ukutshengisela kwezisebenzi kulandela ukuxotshwa umsebenzi kwamanesi okwenziwe nguhulumende. Amabandla ezokholo lwesiKristu ambalwa ahlangene izolo eHarare ebonisana ukuthi ngaphathisa njani kwezombusazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Asidibaneni ngo 7:30 ntambama. Igama lami nguChris Gandhi.